Laloba uhulumende yethule umbiko othi odokotela akusamelanga bavunyelwe ukukhalala umsebenzi. Odokotela ezibhedlela zempilo kanye lese United Bulawayo Hospital koBulawayo beziphethwe ngodokotela abasafundela umsebenzi. Lokhu kwethusa lokukhathaza uZulu othi usesesabela impilo ngoba ezibhedlela zivele zingelamithi kanye lemitshina esebenza kuhle. Unkosikazi Pretty Sithole ogulelwa ngumkakhe uthi okusesibhedlela kunzima sesesabela ukuthi izihlobo labangane sebesengozini enkulu.
Isimo sibi lapha kwelethele eZimbabwe. Nanka ama-doctors sestrikile bakithi. Khathesi sokusebenza ama-junior doctors. Sama-junior doctors yo babemele bebe lo dokotela phela ohambe ekhangela. Kambe shiye impilo zabantu siphethwe yiwo amadokotela. Kutheni ukuthi bakithi baphiwe imali zabo, baphiwe imfanelo zabo bakithi, konke okusetshenziswa esibhedlela bakithi, ngoba wonke umuntu vele uyaludinga usizo lukadokotela.
Unkosikazi Similo Sibanda uthi isimo sibi lapha eZimbabwe, odokotela baphiwe imfanelo zabo ukuze basize abantu.
Abantu bethu abasesibhedlela sebethwele nzima ngokuthi odokotela labo ababonakali. Ukuthi kube buhlungu ukuthi umuntu ufike uqamukile ulindele ukuthi uzafaka iplaster yonke into sokuthiwa uyithenge ube layo, kodwa kugcine kuswelakala lowo muntu ozakufaka. Lokho kusuka kube buhlungu sibile ebantwini ngoba yabo susesaba ukuthi usungabola kodwa usesibhedlela uswele ukuthi ungancediswa ngubani kumbe uncediseka kanjani.
Unkosikazi Zanele Ncube olomntwana olaliswe esibhedlela uthi ulokukhathazeka ukuthi umntanakhe angabe eselwatshwa ngokuqondileyo na.
Mina indaba yabodokotela laba abastrikileyo ayingiphathi kahle ngoba ngikhuluma so nomntana nami othileyo sempilo. So umntwana lo nxa ethile udokotela bengekho, ngiyazibuza ukuthi uhamba njani, uhlolwa ngubani, bageziswa ngubani, imedication yangkhona uyiphiwa njani, kuyabe uqondile yini okwabonensi nje bodokotela kuye abalolwazi olujulileyo. Indaba leyo ngikhathaze kakhulu, ngiswele ukuthi ngenze njani.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi wesibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya yehlule namhla, ucingo lwakhe belungangeni. Kodwa ekukhulumeni kwakhe lalomsakazo izolo ubesithi umumo lokhe ungakabi mubi kakhulu, njengoba kuhlangothi lwabantwana odokotela bayasebenza njalo odokotela asebehlezi emsebenzini lokhe beqhubeka besipha usizo lokwelatshwa bencediswa ngabongi. UZulu uthi lesi asiso isikhathi sokuthi umuntu agule kumbe agulelwe ngomumo oseZimbabwe, bethi ngoba izidumbu zizaba ziningi ngokuswelakala kwabo dokotela kanye lemali ehluphayo. Bakhalaza ngokuthi uhulumende akabangezelele iholo odokotela ngoba labo belezimuli ezifuna ukusizwa kanye labantu abasezibhedlela bakhangelele kibo ukuthi impilo zabo zisezandleni ezinhle kulokuthi bakhangelwe ngabasafundelayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.